Umbuzo lo ungaphendulwa abantu abanjengani labantu abadala nje ukuthi hambe nxa sebekhangela impilo yabo khathesi kwakubasiza yini kwakumbe kwakungabasizi. Uhlupho lulapha baba, izikhathi seziguqukile, amatishala akhathesi kawasakwazi ukutshaya abantwana, sebebalimaza esikhundleni sokubatshaya. Yikho-ke ukutshaya abantwana sekukhanya ngathi kakumnandi. Olunye uhlupho yilolu ukuthi abazali bakhathesi bona ngokwabo abazali umthetho kabaselawo, kambe umuntu azakwala ukuthi aqondiselwe umntwana uzethi owami umntwana akatshaywa, mina kamfuni. Umzali onjalo ulahlekile kakhulu.
Ya, siyabona ukubana esikhathini esedluleyo lathi sisakhula ababetshaywa ngabantwana abangabafana yibo ababeyandisa ukutshaywa kakhulu. Lokhu ukubona kusebenza yini ukuthi abafana yibo abangani kabezwa kakhulu yini?
Kakusilo qiniso ukuthi abafana kabezwa kakhulu. Yebo, kambe izolo mhlawumbe lisakhula lina amankazana ayengathi athobekile ayesaba awakhathesi sengamanye amabhalabhala nje, amanye asesezisedlula abafana. Yikho-ke kukaze kwasebenza kathesi ukuthi kutshaywa abafana kuyekelwa amankazana eyekelelwani. Yebo, phela inkazana yinkazana imele ibe le nhlonipho ethile, leyo nhlonipho ifanele inanzelelwe kuthi loba kwenziwani kwenziwe kuhlonitshwa.